siyabonga jonga lo Chris lichona njani emakhaya yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 3 ngomabasa 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi, ngingani lena, kula ndaba lekhaya. Sathi jike sikwazi ukuthi bazamkhotha. Kula abantu abaningi abazaphethwa, kodwa sathi kwazi ukuthi bazamkhotha. Ngenxa yokuthi ngabantu abayesaba umama uMandulo. UMandulo labantu abaningi abamfikela.
Ukuxotshwa kokuphela kukankosikazi Joyce Mjuru kuZANU PF izolo lidale laleli bandla elePolitbureau sokuthiye ibandla leli liphoselana aqatha.
Ukukhuthaza abatshayeli ngalesi sikhathi sekhefu ukuthi batshayele ngonazelelo emgwaqweni nathi utwala kakhulu isipeshali okudakayo.
Abachayeli bezimota sebekhuthazwe ukuthi bachayele ngonanzelelo ukwenqabela ingozi zomgwaqo ngesikhathi lesi sekhefu lephasika. Kuhoza Friday lamhlanje siliqhunsela ingoma zokholo nanku phela isikhathi sephasika lapho amaKristu emhlabeni jikelele ekhumbula ukubelethwa ukubethelwa kukaJesu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuxotshwa kokuphela kuZANU PF kukankosikazi Joyce Mujuru izolo lidale laleli bandla elePolitbureau sokuthiye ibandla leli liphoselana njalo aqatha. Idale leli lenze umhlangano obulonkosikazi Grace Mgabe obethiwa uyagula izolo. Lo mhlangano othethe amahola afika phose alichumi obikwa uvumelane ukuthi unkosikazi Mujuru kumele asuke ebandleni ngemva kokwethezwa amacala amaningi kakhulu abalisa ukungethembeki ukufuna ukugenqula uMongameli Mgabe esihlalweni kanye lamanye ambalwa. Sethula izinqomo zePolitbureau izolo ebusuku isikhulumeli sebandla leZANU PF uMnumzana Simon Khayamoyo uthe iZANU PF ilobufakazi bokuthi uMjuru kanye lomkakhe uMoyi uSolomon Mjuru basungula uhlelo oluthiwa Bora Msango olokuthi uZulu angavoteli uMongameli Mgabe. UMnumzana Khayamoyo wengezelele wathi emhlanganweni weCongress emnyaka ka-2004 uMjuru wayeqoqe ukuthi abasekeli beZANU PF bahoze uMgabe abe sexotshwa ebandleni. Okunye okwetheswa uMjuru licala lokufuna ukubulala uMongameli Mgabe nxa eminye imizamo isehlula, kutsho uKhayamoyo. Sixoxelo wayeyisikhulumeli seZANU PF uMnumzana Rugare Gumbo yena othi ukhulume loMjuru izolo.
Hayi, ngingani lena, kula ndaba lekhaya. Sathi jike sikwazi ukuthi bazamkhotha. Kula abantu abaningi abazaphethwa, kodwa sathi kwazi ukuthi bazamkhotha. Ngenxa yokuthi ngabantu abayesaba umama uMandulo. UMandulo labantu abaningi abamfikela. So, babona njengani kumbeni bangamkhotha, abantu bazakuba leshiye yokuthi khona njengoba ehambile kumbeni into seziphelile. Abakwazi ukuthi abantu bayabona, abanye abantu babona njengani abantu ngababoni lutho. Abantu bezimbabwe bahlakaniphile, bafundile, bayabala emaphephazi, bayabona e-TV ukuthi lo urong lo urayi. So babezama ukwenza ama-structures ngobulawayo, bazama bayehluleka, bayemidlet bayahlupheka emasinde ngapi konke konke nasholakithi konke bayahlupheka ukwenza ama-structures. So babona njengani umandulokuyiwenza ukuthi bangakwanisa ukuyenza ama-structures.
Manje yena uthi nilike lakhuluma la yini?
Ngikhulume laye last night. Uthe bahaya kulandaba bekayenza intando yabo, kodwa nezakayo phonguya phambili lo msebenzi wakhe. Uthi yena uyengakhulumile ngenxa yokuthi ube-respect kubaba umntabe kodwa ngeke ngithi isikhathe sokuthi akhulume ngicela abantu lapha amekhona lapha afuna ukuya khona.
Manje nxa esithi lapha aya khona uyabe sithini uzasungula na ibandla?
Hayi ume yena uhantu uyatitshela kudala kodwa akuna muntu ozangiqeda kuzanu piya so sabona ukuthi uzathiwani andithiyeleli icala lethu elikamdaka lami elisemakhoti yokuthi khona izinto zayenzaki ningazi asazi ukuthi ikhonstitution akhoti izakuthini then izakuthi hayi akula cala akula ndaba or whatever it is kodwa thina silandele i-constitution elisozwa nelula siye bangazitshela sizayenza lokho esikubona ukuthi kuzasinceda.
Umnumzana Rugare Gumbo ngowayeyisikhulumeli sebandla leZANU PF njalo ngomunye wabaxotshwe kuleli bandla obekhuluma ecingweni lo Chris Gande wo Studio 7 eseHarare. Abatshayeli bezimota sebekhuthazwe ukuthi batshayele ngonanzelelo ukwenqabela ingozi zomgwaqo ngesikhathi lesi sekhefu lephasika. Kuvame ukuba le ngozi zomgwaqo eziningi ngezikhathi zekhefu, abantu abaningi balahlekelwe impilo ikakhulu nxa izimota ezithwala abaningi, imijova kumbe amabhasi ethe angena engozini. Sigxume obelilunga lekomiti ekhangelane lezemigwaqo kanye lezimota edalele ephalamende, umnumzana Albert Mhlanga.
Ngikukhuthaza abatshayeli ngalesi sikhathi sekhefu ukuthi batshayele ngonazelelo emgwaqweni, bangathi utshwala kakhulu, especially okudakayo kwenza kakhulu abantu bangabonisisi kuhle emgwaqweni, njalo bangabi nesiqubu esikhulu ngoba ingozi eziningi sesazinazelele ukuthi zikhozelwa yikuhamba ngesipidi esikhulu kakhulu. And sinazelele kakhulu ukuthi njengephalamende sinazelele ukuthi kufanele abantu bona labo abasikehlelwe zingozi basondele kakhulu kuma-insurance companies ukwenzeka ukuthi bakhave ngama-insurance companies, ngoba ingozi sesinazelele ukuthi zithatha imali nakulabo abanikazi bezimota kanye lokunye okuyabe kulahlekelwe kakhulu. So sibakhuthaza ukuthi baseve leyo mali kakhulu, imali leyo okufanele ukuthi ngathi yayisebenzisa kwezinye inhlelo ikakhulu ezibhedlela lekuthengeni amaphilisi, iphelela nje emgwaqweni nje kube nje into ehambe nje mahhala.
Abahamba ngenyawo bona kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Abahamba kakhulu ngezinyawo sibakhuthaza ikakhulu nxa bechapha lapho kulamarobhoti khona, bakhangele ukuthi amarobhoti avulile kumbe avulanga. Lalabo abahamba ngamabhasikili most of the time sinazelela ukuthi labo kabakhangeli lokuthi kumbe imota ziyangena emgwaqweni, uyafica nje bezithovela ngani labo sebelinganisana lezimota, kanti kuba kuhlungu nxa bethe batshana le mota ngoba yibo ababonakalelwayo ukudlula kunalo ohamba ngezimota. Kakhulu labo abahamba ngezinyawo lanxa bethe bagada izimota bangabohamba betshotshozela abatshayeli ukuthi hayi sesiphuzile driver gijima ngesiqubu esikhulu. Lokhu lakho kuyayenza ukuthi abatshayelayo babe lamanyemu labo ukuthi bakwanise ukuthi bagijime ngesiqubu esikhulu. Labo abagadileyo siyabaxwayisa ukuthi bancedisane labatshayeli kunokuthi indlela abahamba ngayo kayibabeki engozini.
Umnumzana Albert Mhlanga uke waba lilunga lekomiti ebhekane lezemigwaqo kanye lokuhamba kwezimota edale lephalamende.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Njengokwethembisa kwethu izolo, lamhla siqhubekela phambili ngehlandla lesibili lengxoxo ephathelane lezokhetho elizweni. Silomnumzana Sengezo Chabangu, isiphathamandla sebandla le-MTC Renewal Team, endawonye lonkosazana Ellen Shiriedenga, isiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kucele le MTC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube.
Into emqoka futhi eyenza singaparticipate kuhlelo le indaba ye voters roll. I voters roll ayihanjiswa ngefanelo amabizi sifuna uku audit. And I constitution yakhuluma ukuthi ama parties and lama stakeholders they should be given a voters roll abazakwanisa ukuyi audit which is analyzable abazakwanisa ukuyihlozisisa. But bona into leyi ingakhani i voters roll yasetshenziswa ngo-2018 kasilayo. And kulabantu angabafana abaningi laba labo mama laba labo baba abaningi ababesebenza ababevota besebenzisa ama-registration slips. So ngezinye izinto zona lezo ukuthi how do you account for ama-registration slips ona la? And le voters roll yona le yasetshenziswayo, we need to see it and verify before yona le i-election. Le voters roll esakhiwa ngomhla ka-June 19, and ngo-June 19 nxa sikhandisa i-voters roll yona le inezinto eziningi ezingacacile. For instance, nxa ucompare la ma-figures awe-census abantu ababalwayo, about 78 ama-constituencies out of 210 babe labantu abantu abarejistayo kule namba yabantu ababalwayo. Ukuthi nje for instance sikhuluma ngemakhandeni Ntumbane makhandeni constituents, angithi say ilabantu abaregister ama-registered voters angu-10,000 according to ilokhu Zenini, according to i-voters roll. Then i-census isizabuya labantu i-voting population elabantu abalutshwana ukwedlula inamba yona le. So i-constituency after ungakhalela 7-8 constituencies and sozakhangela ukuthi even le number ezabantu abakhulileyo lama-youth, those numbers in terms of i-voters roll they were under-registered. Nxa uyacompare le number ezazi uma-census figures, ngezinye izinto zona lezi ezithi thina njenge-MDC izinto lezi azihanjiswa ngemfanelo. We want ama-answers with regards to those things. In terms of umthetho lo, i-constitution it's clear ukuthi ama-commissions onke should be independent. And independence yangkhona, they should not be in control of anyone or any other body. The constitution is clear on that. But in other zakhanyela, okwenzakala ekhathesi, we are talking about iZEC, which is in direct control of the Ministry of Justice. And umnangagwa nguye nguminister. So sozabona ukuthi izinto zonke ezenzakalayo nguminister odetectayo onguye obatshelayo ukuthi benze lokhu lalokhu. So ngezinye izinto ezimqoka thina ezi-MDC esithi unless and until izilungisise ukuthethe we are not participating.
Siyabonga. Ungasigqibelala ingxoxo mnumzana Chabanga.
Ngilusizi kakhulu. Ambona ingani nje siyavumelana ukuthi i-election le akulalutho olukhona. Okuqakathekileyo kathe silindele elikufunayo yikubana bakhangela abantu indlala, ukuthi indlala lekhona sizwe sizathabalala yini, kumbe uhulumende uzayithatha ngathi imali yokubhadala abantu ebadingela izinto zokudla njengomumbu, kumbe sithathe umumbu kwamanye amazwe ngani ngoba asilamali layo. Leyo mali ayikho i-foreign currency yokudinga yona leyo umumbu wangkhona. Kube sekuzokuba lokuthi abantu kabakho emsebenzini. Lesikhangela iphathi le esembusweni ukuthi isikhanyiwe yindlala njalo isikhanyiwe ngezomnotho, ukubana abantu kabakho emsebenzini, ama-industries avala, ukudla very soon sizakubona sokuphela, so sibuyela futhi ku-2008. So ukuya ku-election ikuthatha futhi imali le esingabe ngasithenga ngayo umumbu sinike abantu ukwenzela ukuthi kungaze kwaba le ndlala. Ngani ngoba i-election le esiyakiyo kayitshintshi impilo zabantu, ayisoke itshintshe i-status quo. I-ZANU-P F yabulokhu ihlala ikhona. Ngani ngoba bona bakwenza lokhu beqophile ukuthi bazame ukutesta ama-waters sisiya ku-2018. Siyathi njalo sisiya ku-2018 sizaba lama-by-elections amaningi, kutsho ukuthi eZimbabwe kuzadliwa ama-by-election. Ngama-elections futhi obudlwa ngudlwangu, ngama-elections futhi that are not credible. Yikho esazakala ngakho mhlaba wonke jikelele. So thina njengebandla kasiyi kulolu khetho ngoba kalutshintshi lutho. I-voters roll kayitshintshanga. Ama-conditions wonke akumele ngasihamba ngawo siya kwi-election kakutshintshanga lutho. Mhlawumbe singathi kathesi sokuzanzima okwedlula u-2013 kungeke ukuthi ufuna ukuthatha uyozithathisa. Yikho kwenzakala ne-ZANU-P F lo-Robert Gabriel Mugabe. Usegugile, usekhulile lo mama welizwe la uyabadla. So ilizwe leli liphakathi kwenkinga emangalisayo. Nxa kusehluleka bona ukuthi bathole uncedo basile, khangelanini abantu abasemakhaya abalingana labo abangakwanisi ukuthola leyo medication facility bona bayizuzayo ubusukhangela ukuthi bangaka abantu abangekho emsebenzini silusizi ngalokho so thina singeke sihambe siyagcwalisa izifiso zezano PF lezamgave siya kuyelekhe
Leo bekuyingxoxo phakathi ukamnumzana Sengezo Chabango isiphathamandla se-MTC Renewal Team. Ubendawonye lonkosazana Ellen Shiriedenga isiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kwi-MTC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube. Kulife Talk lamhla siphalina balaleli bethu ithuba lokusitshayela ucingo lisazise ngelikwenzayo ngaleli khefu lephasika. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu wakwele Kenya uphakathi kwesililo sabantwana besikolo ababulawe ekuhlaselweni kwekolishi leGarasi University izolo ngamalwe cacha isimoslem edlulisa amalawulo awe Al-Shabaab. Kufe abantu abalikhulu lamachumi iphosi amahlanu 147 abakholo lesi Kristu kodwa abesimuslim kababulawanga. Uhulumende wele Kenya uthi uza kupha umvuzo wemali engange 220,000 emuntwini ongaba lobufakazi bokuthi labo abenze isiga lesi bangaphi. Ukuziphetha ezivela kwamanye amazwe siye ngase Iran. Abantu bakwele Iran babikwa bemukele ngenjabulo inyathelo lokulobelana isivumelwano kwelizwe labo kanye lamazwe athuthukileyo phezu kokulungiswa kwezikhali ze-nuclear okuzakhokelela ekuthini izijeziso zenotho ezethulelwa ele Iran zesulwe. Umphathintambo obona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye amazwe umnumzana Mohammad Javad Zarif uhlangabezwe lixuku labantu abaveze injabulo enkulu ngokuphumeka kunkulumo ebeziqhutshelwa kwele Switzerland.
Umbiko olandelayo uveza imbono kahulumende wele Melika. Inkokheli yamazwe omhlaba imanyane lenkulungwane zabantu bakwele Tunisia ngombimbitho mhlaka 29 ekufoleni besola imisebenzi yabalwa becatsha bebulala abantu mahlayana ngenjongo yenkolo yabo yesimoslem. Inkokheli zombusazwe kwele France, Italy, Palestine, Poland lakwele Algeria ngabanye abahlonitshwa abakade bekhona ekufoleni lokhu elemelika lona limelwe ngumeli walo kwele Tunisia umnumzana Jake Wells. Amalwe cacha esimoslem ayedlulisa amalawulo awe-ISIL yiwo abika ukuthi ahlasele iBardo Museum kodwa iziphathamandla zakwele Tunisia zona ziyasola zisithi kungabe kwaqoqwa ngabelinye iqembu elisebenzelana labeqembu le-Al-Qaeda langentshonalanga kwezikwazi le-Afrika. Embikweni wakhe wokusekela lokhu kufola unobhala ubona ngobudlelwano bele Melika lamanye amazwe omhlaba umnumzana John Kerry uthe ilizwe lakhe limanyana lozulu wele Tunisia ekulwiseni ukulondolozwa kwenkululeko yombuso okhululekileyo eyatholakala nzima njalo bamtshayela ihlombe ngokuzimisela kwakhe ukulondoloza izimiso zale impi. Lo ke bekungumbiko oveza imbono kahulumende wele Melika.
Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe lamhlanje.
Iqembu le-Janamosele emklomelo yichiya kalolunye emveni kokutshaya kwalo elidongo somili nge-1 kanyala namhlanje emdlalweni obusesigodlweni iHarare. Emdlalweni obusedolobheni lakobulawayo iqembu le-Islanders lona linqobele wange nge-1 kanyawo ukutsho ukuba selile miklomelo yisithupha ohlohlele ibhosa ngu-Webster Chingoza ngehlandla lakuqala lomdlalo. Enkundleni eluveve ichikenini idle iqembu le-Tsholoshu FC nge-1 kanyanjalo ohlohlele leli qembu ngu-Clemens Matau ngehlandla lakuqala lomdlalo njalo. Komunye umdlalo obusesigodlweni iqembu lezepc karibha libhuqele ebuffaloes nge-4-2 okutsho ukuba selile miklomelo yisikhombisa. Ikanti ngasegibho iqembu le-triangle litshayele echapungu nge-2 kanyanjalo lalo selile miklomelo yisikhombisa. Kube lo mdlalo uwodwa ophele amaqembu engujikilobhanqa wona ubuphakathi kwewawa le-Harare City wona ophele izindala zombili 1-1 edolobheni legweru. Imidlalo yeligi iqhubekela phambili ngesonto langomvulo ikanti kusasa iqembu le-FC Platinum lizadibana lele-Young Africans le-Tanzania kuhlandla lesibili lesigaba sakuqala esomncintiswano we-CAF Confederations Cup. Iqembu le-Platinum kumele linqobe ngemiklomelo yemine kungelampendulo ukuze lidlulele kusigaba esilandelayo njengoba latshaba nge-5-1 kuhlandla lakuqala eladlalelwa e-Tanzania kumaviki amabili edlulayo. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
So kuyisikhathi kuWoza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapo uliqhunisela ingoma zokholo. Nanku phela likhefu lephasika lapho amaKristu emhlabeni jikelele ekhumbula ukubethelwa kukaJesu Kristu esiphambanweni.
Wahela emathunjini kanina kaJesu uMaria kwabalusizi kwabafundi bakhe kwabalokudana okukhulu kwababekholwa kuye ngesikhathi umsindisi ethwele isiphambano elubhekise eGolgotha ukuyafela izono zezwe. Yikho nje abaculi beGalile labangcwele besithi dumo kweliphezulu ngoba ingafanga inkosi emnqamulezweni kwakungekho ukuthethelelwa kwezono. Lobanje kula manye amaKristu angavumelani lokuthi uJesu wabethelwa ngosuku lwalamhlanje. Iningi lithe gwaqa lamhlanje ntambama likhumbula ukufa komsindisi. Bonkeke bahubahubo linye labaculi bomuzi wesikhalanga besithi kalibongwe igama lomsindisi. Umbendala uSabelo Sigabadi uthi okufanele kube semqondweni umuntu wonke ngalesi sikhathi yikuthi izono zonke zihlawulelwe sekuyisikhathi ke sokulungiselela ukuyahlangana lomsindisi ezulwini. Abaculi bathi ungabe usendleleni kumbe uphakathi kwesililo kumbe enjabulweni umsindisi wakufela lawe okudingakalayo yikumemukela umubhe inhliziyo yakho. Akumangalisike ukuzwa abaculi be-Revival Ambassadors of Christ besithi ngizophephela kuye kuze kube phakade. Ngokusemqoka ke ukuthi ngikho konke okwenzayo ungakhohlwa ukuthi ekugcineni uza kubuza umsindisi ukuthi wenzani emhlabeni. Intombi endala utholakele uthi hlala phansi ukhumbule ihlazo umsindisi ahlangana lalo esiphambanweni ngenxa yakho ubusuzibuza ukuthi wena ume kuphi. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ningu Benedict Nhlapo.
Zokolo uBenedict Nhlapo esethulela uhlelo Woza Friday lamhlanje kulikhefu lephasika lami ngilayo ingoma yokholo engilikhethele yona
ndingane ndomisane
amadodana ase wisile ayayiqiba ke ayaluqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ye kwaneleke zihlobo esithandekayo libe lephasika ebusisekileyo abanathayo linatheli semakhaya linganathi liphinde litshayele abakholwayo likhonze kakuhle olivalelisayo ngentungamelinkomo Lilan.